Umnumzana Moyo uveze lokho ngemva kokuphatheka kwakhe emhlanganweni weCommonwealth eLondon ngeviki edlulileyo. Ubenxuswe ngeleBrithani ukuthi azebuka imicimbicimbi ebisenziwa emhlanganweni lo kanye lokuhlangana lenkokheli zamazwe akuCommonwealth.
IZimbabwe inxuswe kuCommonwealth umzana Boris Johnson. Yikho mina ngibuye umhlanganeni lo weCommonwealth. Kodwa unxuswa lokho ayisiko ukuthi sesiyilunga leCommonwealth. Ngoba uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth.
Umoyo uthi abantu beZimbabwe yibo abakhipha iZimbabwe kulinhlanganiso yeCommonwealth. Kodwa iqinise ukuthi nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe owenza lokho engazange akhulumisane loZulu.
Uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth. Sakutshwa ngabantu. So whilst thina sikwanisa ukuthi sibuye sifake i-application eCommonwealth. Sichiya abantu ngemuva abayiwo abathi hayi phumanini lapha. Kuya ungalunganga. Yikho ke i-position esilayo ngeyokuthi sifuna ukungena kuCommonwealth. Kodwa sizaqale siyenze ama-consultations labantu wenze ukuthi basinike imvumo. Sibajele futhi bathi asiboni kule nkinga engaphambanisa ukuthi singene kuCommonwealth.
Sibuze umnumzana Moyo ukuthi kahle kahle imibono yabantu melana ngokubuyela kumbe ongabuyeli kweZimbabwe kuCommonwealth bazayithapha kanjani.
Hayi abantu phela hanti sizahamba siye sibhode all over the ama provinces wonke kuze kuye le mihlangano siwatshele formally ukuthi yikho lokho. So this is what Chela, but already so kalisile ama consultations la.
Simbuze njalo umoyo ukuthi uthini ngokungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote kukhetho oluzayo.
Ama Zimbabweans firstly banenge phandle la. Futhi bayenzela umhlophe ukuthi oqala babethumezela izimali kweminyaka efuna ukufika 20 besenze ukuthi impilo zabantu ekhaya zibe lula. Besenze ukuthi abantu bayelatshwe. Besenze ukuthi abantu bahambe ezikolo. So sithi thina bame leZimbabwe ngesikhathi lapho kade kuzima khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca kaningi ukuthi uzimisele ukubuyisela eleZimbabwe kumanyano weCommonwealth. Elebhilitane lalo likhanya lisenza konke elikwenelisayo ukuhuga uhulumeni kaMnangagwa. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.